So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 11 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakazi bomsakazo weZBC bagcunula uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela.
Abantu besiBebeleni bazondile njalo kayisibo bodwa sesikunanzelela ukuthi nakuma group lapha bakhona abanye abantu abathanda ukuthethisa uLobhengula bemthethisa ngezinto zomezi ezingala mbali eqondileyo.
Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare esethiwa asezachitheka ngokugcwala kobulawayo amadamu abikwa ethole ingcosana yamanzi kungakhathalekile lezulu ebelisina.
Nanzelwa ukuthi lanxa kunjalo kuba lohlupho lokuthi kwezinye indawo kugcina leyo 5 days ingahlonitshwanga amanzi avule kwezindawo engafiki. Bathi kona nxa kuyikuthi indawo eziphezulu kusuka kube lohlupho ukuthi amanzi angafiki.
Imbiko ethele Melika kumele liqothe abokuza idala imibuzo eminingi nengi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasakazi bomsakazo weZBC bagcunule uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela. Iphephandaba leHerald lithi amabili laba uAdelaide Chikunguru loFarai Magada bamiswe umsebenzi. Kodwa ukucwayisisa okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi akusilo qiniso ababili laba belokhu besemsebenzini. Siqhume uMagada wathi kasoze waphendula imibuzo yethu. Kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi umbiko osabalale ebulenjini uthiwa uvele emsakazweni weZBC awusilo qiniso obusithi bona bamiswe umsebenzi. Sixoxe lesizukulwane sikaLobhengula umnumzana Zwide kalanga Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani kulabantu abazonda indaba zamaNdebele ngakho bathatha izindaba ezingalamsebenzi ezingaqondanga bazenze zikhanye ngani ziqondile. Angithi nxa abantu nalele esizwa bezeBC bekhuluma bacabanga ukuthi liqiniso. Kodwa nxa umuntu elengqondo zakhe zonke angatsho sikile ukuthi ilizwe lingathengiswa ngechukela. Thina abantu abembali eminye imihlobo siyabahlonipha. Asikaze sithethise unehanda njalo asikaze simthethise unehanda. Asikaze sithethise uPresident asazi sethi kumuntu ohloniphekayo lanxa engashiwo umhlobo wethu. Ngakho sikhangelelekile ukuthi ilizwe leli libunjwe ngenhlonipho ngabantu abangalanhlonipho, ngabantu abayizigangi, ngabantu abangafanelanga ukuthi babe phakathi kwestudio esimele ilizwe lonke ngoba kuba yikuhlekisa njalo kuyayangisa ukuthi istudio seZimbabwe sesesikhathi ngani indawo lapho kwenziwa khona idrama. Isandadlisana kasikaze sithi nje thina sisiqale ngamankazana nalawa. Ngakho abantu besiBebeleni sondile njalo kayisibo bodwa sesikunanzelela ukuthi nakuma group lapha bakhona abanye abantu abathanda ukuthethisa uLobhengula bemthethisa ngezinto zomezi ezingala mbali eqondileyo. Ngakho esikucelayo thina ukuthi sicela ukuhlonitshwa ngoba thina sisizwe esihloniphayo. Nxa bona ubuzwe babo kungala kuhlonipha abathethisane bona bodwa khona ngale bekebekelane lobukhosi bamaNdebele. Ubukhosi bamaNdebele bujiyile buyahlonipheka njalo ngoba esingunini njalo bucabile ukuthi bumi njani le mbali kamzilikazi imbali kaLobhengula imbali kanyamande ikacile ilotshiwe phansi ayikho into yokuthi ilizwe lingathengiswa ngechukela ikuganga inhlamba njalo kusimangalisayo ukuthi ibhodi yangikhona yahlala njani ukuthi iyekele abantu bekhuluma into enjengale aqhubeke beyanisa nestudio sethu ngoba iZBC lana istudio seZimbabwe yathi ngamazimbabwe njalo sifisa ukuthi kulalele izwe izinto ezilesiji njalo ezilokuhlonipha phakathi apho kuzakho ukudobha amankazana emgwaqweni besuyawafaka naphanayo ekhuluma izinto ezoganga ngaleyo ndlela kutsho ukuthi bafanele babafundise indlela ukuthi istudio kusetshenzwa njani njalo ulwazi ekantini banike abantu ulwazi oluqondileyo. Into ehluphayo ukuthi iZimbabwe siyasuka emukela ukuthi imbali engaqondanga yiyo imbali yeZimbabwe, akulunganga lokho.
Manje ayisiko ukuthi imbali efundiswa ezikolo yiyo engaqondanga, kumbe ngabantu abazibazela imbali yabo nje befuna nje ukweyisa abantu besiNdebeleni.
Angithi sethole independence la. Into esuke yadidinisa kakhulu lubandlululo lokuthiwa yi-tribalism, njalo kwaba nabantu abangazange babe lobantu ababathibayo ababegobisa imbali yabantu beNdebeleni. Kuze kufike kini ibandla lezaphu kalenzanga lutho, kuze kufike kini izitra kalenzanga lutho, kuze kufike kini imbali yabantu abazalayo thina ababumba leli lizwe babe lohulumende kuleli lizwe ababe ngamakhosi ethu, imbali yabo bayishekiselayo. Kulabantu phakathi kwahulumende, kulabantu phakathi kwama-political parties akile abamele ukugobisa imbali yabantu besiNdebeleni. Bakhohlwe ukuthi amaNdebele ayingxenye ye-population enkulu kulazo zonke ku-Southern region, njalo i-second largest ku-Africa. Nxa singakuthatha ngaleyo ndlela thina elekolikaqile laba abahamba bedobha amasiko kumadasibini bethi begobisa kwabanye, hayi ayisiwo ma-Zimbabweni aqondileyo njalo alengqondo ezijekileyo. Thina esikukhangeleyo ukuthi uhulumende akukhangele, akucubungule, akulungise, akhe isizwe esibambeneyo esilokuthula.
Lo ke ngumnumzana Zwide kaLanga Khumalo, isizukulwane sikaLobhengula, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye siphinde saxoxa lohlaziya ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ludaba olulusizi kakhulu ngoba thina sebesikhangele la amantombazane ngabantu abafundileyo, abantu njalo futhi asebehlangene labantu abaningi abatshiyeneyo. Siyakwazi mhlophe ukuthi khona nxa besemakhaya abafundisanga khonokho, ngoba vele ungakhangela yiyo imfundiso abayitholayo bonke abantu abavela emashonali. Batshelwa khonokho ukuthi khona uLobhengula wathengisilekithukela, ngoba yikho okwabhalwa ngamakhiwa ukuthi inkosi uLobhengula yathe ilizwe. So yikho abulokhu bekuphethe lakathesi. Njalo nje lokhu amakhewa ayekwenzela ukuthi khona abantu bale esishoneni nabo basikhangele ngeyinye indlela. Kodwa eqinisweni lokuthi bengicabanga ukuthi khona laba abantwana asebefundi kube kumele ukuthi ngabe kathesi sebesazi khona, hhayi limbali esayifundayo kasiyo mbali yeqiniso. Ikakhulukazi lawa abantwana ama-presenters, lawa ama-presenters ngabantu okumele kungathiwa baya-researcha kakhulu, ngabantu okumele thoko labancedisa abantu kakhulu. Kodwa-ke kulusizi lokho abakwenzileyo, into ebuhlungu kakhulu ukuthi khona abantwana abancane kangaka, abantwana abalolwazi kangaka, abantwana esikhangele kungathiwa khona baba yibo abazakhangelelwa babe lomqondo omncane kangaka, babe lomqondo omubi kangaka ukuthi inkosi uLobhengula yathengilizwe. Ekubeni inkosi uLobhengula kathesi ungagugla about inkosi uLobhengula uzakubona konke ukuthi inkosi uLobhengula ayizange ithengise ilizwe. Kwafa abantu, kwafa isizwe, kwafa amasosha, kwenzakala konke okubi ongakucabanga. Kulusizi kakhulu lokho okwenziwe yilamantombazana. Kodwa-ke mina njengoba ngitshile ekuqaleni sikhona, hhayi lamantombazana akhuluma kanye khonokho abakhulumayo emaceleni, okuyinto embi kakhulu engicabangela ukuthi khona bonke abafundi abantu ngabe sebesukile kuyona linto.
Khona kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi imbali yesizwe sikamthwakazi ingani ayicaci kulabo abanye abavela kwezinye izigaba zelizwe?
Kwenziwa ngabomo loBaba Gandhi Johanna Ntshilo phezu laba abantu abavela. Le into yinto eyenziwe ngabomo, kuyindlela yokuthi kwehliswe isithunzi sabantu bangabo, okuyinto embi kakhulu engingathembiyo ukuthi le into nxa ingaqhubeki isenzakala kanje izaletha yini ubumbano. Ngoba nxa sikhuluma nge-unity, nxa sikhuluma ngokubambana, asikhulumi ngokwehlisa izithunzi zabanye abantu. Yinto embi kakhulu le eza ngalelapha. Engithemba ukuthi ngoba mina ngethemba lami ngiyakwazi ukuthi amantombazana la iqiniso bayalazi, ngoba amantombazana la angena a-research. Kodwa ngoba bafuna ukuhlala le mfundiso yabo abayifundiswe ngayo, yiyo abahlala ngayo yena le, and bayakwazi bonke kuthi khona inkosi ezangitshengisa izwe leli lithukele. Kodwa baba lezilindi zokusukuma bakhulume kimi into yangaboma isikuthiwa ngabantu abangaziyo lapho. Ngabantu abazi ukuganga engingakutsho okwenziwe lamantombazana. Ikuganga engingakutsho okwenziwa yibo bonke bonabo abalengqondo ezifana. Into embi kakhulu. Akula mfundiso enye edlulayo nale mfundiso ekhona engafundiswa laba bantu ukuze baphume kulinto. Engithemba ukuthi lo hulumende laye kathethi kumele ukuthi athathe inyathelo eliphilileyo ukuthi akorrecte ilokhu zenela le ingqondo yabantu abemashonale ikakhulukazi ngenkosi lobhe. Uhulumende kumele athathe izinyathelo eziqhibileyo. Mina into engiyibonayo kakuthatha izinyathelo eziqhibileyo sibili ukuthi khona i-history le i-correct ukuze kwazakale kahle ukuthi i-right concession ayilani lethukela.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ohlaziya ezamasiko. Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare esethiwa asezachitheka ngokugcwala. Kobulawayo amadamu abikwa ethole ingcosana yamanzi kungakhathalekile lezulu ebelisina. Lokhu sokukhuthaze umanisipala ukuthi avuselele udaba lokuthi kwakhiwe idamu elitsha elithiwa Glassblock Dam emfuleni uMzingwane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi uze sizwe imbono yakhe ngodaba lwamadamu akoBulawayo.
Well, siyananzela ukuthi kobulawayo lapha ngenxa yohlupho lwamanzi lokuthi emadamu akusela amanzi. Umunicipal wakobulawayo usefake ukuthi amanzi azahamba okwe-5 days. So ke sinanzela ukuthi lanxa kunjalo kuba lohlupho lokuthi kwezinye indawo kugcina leyo 5 days ingahlonitshwanga. Amanzi avule kwezindawo engafiki. Bathi bona nxa kuyikuthi indawo eziphezulu kusuka kube lehlupho ukuthi amanzi angafiki. So sikhuluma kanje ezinye sibili indawo ziyaqeda ama-2 weeks zingela amanzi. So ke kulobunzima obukhulu sithemba ukuthi alibe inkosi iyangenela izulu lini ngoba sikhuluma kanje ngathi lezulu asiliboni. So kusitsho ukuthi ithemba yethu ebesilalo kwalesikhathi engxenye kwathi fika lesikhathi izulu selinile. Bekuzasincedisa kodwa silokhu sikhole ukuthi izulu liza kuna kodwa kwakhathesi uhlupho silalo lwamanzi. Njalo sinanzela ukuthi kule ngozi yalo mkhuhlane abakhuluma ngawo ekholera ongathi uhlasele ilizwe leZimbabwe. So nxa amanzi eshoda kanje sibona uhlupho olukhulu. Phezu kwalokho futhi siyananzela ukuthi nje kuyena livike siqalise namhla ngemva kwesuku ezimbili izikolo ziyavula. Nanzela uvula kwezikolo nga kungela amanzi yabona ukuthi ihlupho likhona. So ke silobunzima obukhulu osiyogala ukuthi sesikhalane lalo. So ke silethemba ukuthi engxenye kuzaba lezi indlela zokuba nabantu bancediseke. Yebo siyazibona kulama-balls izikotsho zikhona kodwa kulezinye indawo kumbe kulamanye amawadi angelazo lezo zikotsho. So uhlupho yilo lwakhona esihlana lalo. Abantu sibili bathwele kanzima ngamanzi ngalesi sikhathi.
Yena umanisipala uthini ngodaba lolu ikakhulu nxa sikhangela ukubana izulu likhanya lingani ngemfanelo? Uthi siyaphela umnyaka kuyaba kunjani njalo uzaphathisa ngani
umunicipality? Yena akukhangeleleyo siyayibona imizamo esiyenzakele eyama ezikotshi amabholo kulalezi futhi athi sibeza umuntu wafake la amabholo aphucukile amabholo lawo ukuthi nxa ufika lapha uyenelisa ukuthi amanzi angene kubo jojo tank abantu sebevula amatap kulalo kubo ugotshoza ngoba abantu abadala kusuka kubathwalise nzima. So iyo imizamo esinanzelayo njalo kule mizamo yamabhawuza ekhona ukubana abantu bancediseke kodwa singakunanzelela yonke le imizamo esingathi nama-temporal measures okuthi asiyo ndlela esingathembela kuyo kakhulu njalo lamabhawuza nalesikhuluma ngawo isikhathi esinewo ngayananzelela ayenelisi kwesikhathi abhothi indawo zonke ezifuna amanzi ngesikhathi esikhethekileyo. So ke ilihlupho esiphakathi kwalo esithemba ukuthi umasipala laya silashiqinisa ukuthi kambe phezu kwalokhu kuyini okungenzakala kodwa nje basihlala sikhuluma silokhu siphinda futhi inkulumo efana nayo ukuthi sibona ungathi impendulo yethu iugwayijangani dem project esicela ukuthi aliba ngakusenza kalo uhulumende indaba kayisebenze masinya iphuthe ukuba nale project iphuthe ngokuphutha kwakuzenza kube lula ukuba nasithola amanzi okwalesi sikhathi ubunzima silabo. So ke sibona ngathi impendulo yethu yamanzi ukuthi siwathole sibili ngokugcweleyo singabi lohlubo lakobulawayo ukuthi akuphuthe le indaba egwayishangani project. So sicela abasimela ephalamende ukubana bafuqe kakhulu uhulumende balo kwenzakale ngoba singeke sachubeka sinjengobulawayo sesikhale kaningi indaba yamanzi kobulawayo kodwa sibona ungathi asizwakali kuhle. So ke sicela eParliament babona indaba le bayifuqa sibe kakhulu benza umsindo omkhulu ngale parliament kwenze ukuthi le project iphuthe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani, thina siyaphila. Yazi thina siyahlupheka kakhulu, sipheka kakhulu emazweni angaphandle kakhulu. So uma silokhu esizwa bekhuluma bethi iZimbabwe ehayi, akubila Zimbabwe nje rati uwonakele nje iZimbabwe uwonakele, umoshakale umoshakele. Angiboni ukuthi izobuya livuke lelo lizwe uma lokhu elisaphathwe yizalo neva livuke. So ukuthi hayi asisakwazi nokufanele sikwenze ngoba nangaphaya South Africa sisafuneki ukuthi siyobalekelaphi, asasazi impela. Okukhulumayo ngibongani Sibanda uma se-South Africa.
Lithana njani Studio 7, hhayi siyayibona i-confusion ekhona. Hayi abantu nje bona ngabe kuya ngami njengoba nakungasela isipoti bani esizagijinywa ngumuntu eyedwa, likubona njani? Ungagijima wethu ngala muntu omncintisayo kuyahamba kuthini khonoko? Ngabe kuthiwa abantu bonke vele bazithulela bayiyekele kunjalo, vele bangayi lokuyavota bazihlalele njengabantu bakithi ake lifundenini ukuthi khona kade sahlukuluzwa khathesi sebethabela ukuthi khona njengoba ama-opposition sebuyele emuva bona sebe yibo abazawina. Ukuwina uwinani kungala muntu oncintanisana laye, kulokuthi babe lenhloni. They should be ashamed ukuthi khona babone ukuthi khona into abayenzayo vele kula nto abayenzayo lapho. Badlala amandlwane nje bona bethi bangama-professionals zawani vele bethi bangcono kulabanye bayakwazi ukufaka ama-structures and whatsoever. Kodwa-ke kuyini ukuthi khona ugijime kungala muntu gijima lonke uwina njani nxa ungala muntu eligijima lonke? This is totally a nuisance. Sinanxa sikukhangele akukhanyi ukuthi kwenzakalayo. Hayi kunzima bakithi. Mna ngugogo uyelimabuzi okhulumayo osemakhandeni.
Salimonani Studio 7, nabalaleli ninjani? Hey, khale ngale ndaba ye-school fees ngoba izikole nje zivulwa kuthenjiswa ukuthi ngama-$20 nama-$5. Ayikho yonke le nto le. Ma uhamba usiye esikolweni uthi ukhipha wazi umntwana bamxotshwa. Nale ndaba yokuthi umntwana akaxotshwa ayisebenzi. Kufanele kulaba abantu abakhuluma abayibona abaphethe izikolo beke bevakatshele ezikolweni behamba bebuza, ngoba le nto le thina siyayisizwa ikhulunywa, kodwa ma sethi siyasebenza ngendlela abakhulume ngayo abasayisebenzisi ezikolweni. Njalo nalo mthetho wokuthi ezikolweni lapha utitsha uyaqeda 5 years. Otitsha akwenze njengabo udala umthetho esasiyazi udala. Utitsha uyatshintsha noma 4 years iyatshintsha, 4 years iyatshintsha. Wena sebedlela ku-15 years, 20 years sesenzathi isikolo ngesakhe. Akasanaleli zakhamuza, akasalaleli abadala, sehlukumeza nje abantu. Siyacela mpela ukuthi ngabe laba bantu basondela beke befike ezikolweni bevakatshele isikole semaphandleni beyobona into eyenzelekala ngamatitsha, ikakhulu kulethu esakithi ngapha eDlamini. Hayi u-headmistress lo u-Sharon Dlovu senabo 20 years efundisa lapha, akatshentshi isikole sesibiza ngesakhe nje sesenza umathanda. Ingane zicotsha every day, noma uthi umntwana ufundile upasile uqedile u-form 4 form 6, ma ngabe godi ama-results akasatholi umsebenzi, kodwa yena afundile. Cela kulungisise lo ngoba bathe i-certificate kufanele bezijule noma ekolota imali izobuya ibuye. Ngiyabonga, ngiyacela kakhulu kulokho, ngiyacela mpela besize. Sesithole nzima nge-school fees, asazi senze njani ngey'ngane zethu, sizifundise njalo singabi nosizo lakhona.
Livuka njani basakazi ku-Studio 7. Hayi thina ngapha siyavuka thina. Usengezo lowo nxa limkhangele kahle kahle liyabona, livele libone lana ukuthi undoda lwa akakwananga engqondweni. Uyabonakala nje nxa umkhangele ukuthi ngathi ngusikomota walana e-South Africa lo, kodwa yena ngwaseZimbabwe, ngusikomota waseZimbabwe lo. So laba bantu abamsekelayo, abantu abamlandelayo, hayi lamnyamangala nje ukuthi baphelele nengqondweni kumbe vele bayazifanela nje.
Salubonani bamsakazi we-Studio 7, njani ndawo zonke kanye nemoli yeZimbabwe. Ngithanda ukuqondisa loo ndoda lo bakulu ngu-Albert Mhlanga lo. Hayi sicela akazame ukusihlonipha kancane ebandleni leli ele-CCC. Mayengazi le nto ofuna ukuyikhuluma angcono athule. Ibandla leli ngele-Citizens Coalition for Change, hayi le nto oyiloko ibiza i-TCC. Asikwazi ukuthi iliphi ibandla lelo okhuluma ngalo i-CC yakhe le. Kungangcono abamfake lo muntu wabo we-CC, thina sihamba laleli bandla ele-CCC. Ukuthi abe esesiyaphothula inkulumo yakhe, enzingathi umbeni usebanjeni. ekhaya lika baba Nelson Chamisa akuyona iqiniso lelo ondlela okhuluma ngayo Adele kabe indoda emadedeni eke ukuba umthengisi kwezinye isikhathi
izinduna zesindebelene baziyekile ukusetyenziswa endabeni yombhuqazwe ngoba laba abantu abalilando abalamacala endabeni yegugurawundi basebenzisa umkhuba othiwa divide and rule. Induna zakithi azimeceleni zithiyane lokuphatheka entweni le engcolileyo isetshenzwe ngabantu abafaneleyo. Induna ehloniphekayo uMtshana Khumalo yiyo efakwa phambili ukuthi isebenze intwena le ibamba ngcolisa izandla zenduna. Zinduna zakithi lalelanini lizwisise, siyalihlonipha njengabantu abangaphansi kwenu kodwa sicela ukuthi le into le yikelani ukubanjiswa ingcekeza, kakulifanelanga lokho. Ngiyabonga. Izinduna zesindebelene baziyekile ukusetyenziswa endabeni yombhuqazwe ngoba laba abantu abalilando abalamacala endabeni yegugurawundi basebenzisa umkhuba othiwa divide and rule. Induna zakithi azimeceleni zithiyane lokuphatheka entweni le engcolileyo isetshenzwe ngabantu abafaneleyo. Induna ehloniphekayo uMtshana Khumalo yiyo efakwa phambili ukuthi isebenze intwena le ibamba ngcolisa izandla zenduna. Zinduna zakithi lalelanini lizwisise, siyalihlonipha njengabantu abangaphansi kwenu kodwa sicela ukuthi le into le yikelani ukubanjiswa ingcekeza, kakulifanelanga lokho. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani, ndivuka njani balaleli labaphathi bohlelo kuStudio 7. Sibonga ezindabeni esinika zona, sibonga, sidlulisa ukukhulu kubonga. Mina okhulumayo kungumhlalo wabuchuma endaweni esigabeni sokonkosikazi esigabeni sasembembiswana uMakhona. Mina into engithanda ukuthi ngiyitsho, angeke ngiyande kakhulu ngamagama. Into engithanda ukuyitsho ukuthi umphathi we-CCC uChamisa naye mina ngelami isayidi ngedwa sengimsola for endabeni kaChabango. Angeke uChabango ezenzela into oyifunayo ethi yena unesikhundla ku-CCC uChamisa engafuni. UChamisa ungumphathi, akamkhiphi ngani uChabango, akamkhiphi ngani ngoba uChabango uyazikhanyela ukuthi uyawona, uyadiliza, uyamosha. So uChamisa akamkhiphi ngani? Uma kuyikuthi uChamisa uneqiniso akakhiphe yena, akube nguye okhipha uChabango ngoba sigadele ngalo uChabango. Ziningi izinto sezimoshileni, uyaphila kahle, udla kahle, nawaphila khona thina siyahlupheka.
Sibingelele Studio 7, sibonge. Kuyadanisa kakhulu ukuthi uJob Sikhala usebotshwe for 2 years ejele engakathonisiswa kubonakala ukuthi icala lakhe iliphi, ngoba vele kahle kahle eqinisweni icala lakhe alikho. So njengoba lizabe lingena icala lakhe mhlaka 24, mina ngithi-ke umbono wami omncane, abantu bezanu bona abayibona ababopha uJob Sikhala, asisekho isidingo sokubopha uJob Sikhala beqhubeka uthi ezefele ejele ngoba ufela i-CCC yakhe ukuvikela iqembu lakhe le-CCC lokuvikela amaZimbabweni. Akusela CCC, i-CCC seleyithethe abantu bezanu bayinika uSengezo Chabango. So njengoba uSengezo Chabango eseyithethe i-CCC njengoDouglas Monzoro ethethe i-MDC, abakhiphe uJob Sikhala ngoba asisekho isidingo. I-CCC ayisekho ngoba sebeyithethe bona, sebeyifake ngaphansi kwesicalo sezanu PF. So siyabacela ukuthi bengahlukumezi umphefumulo kaJob Sikhala ngento ayezama ukuthi uyayisungula i-CCC ngoba ayisekho, singekaSengezo Chabango. Abaqhubeke loSengezo Chabango besidedelele uJob Sikhala ejele. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngesingene kwezemelika, iziphathamandla zikahulumende welemelika zithi inani labavela kwele China besiya kwele Mexico ukuze bacaphe umngcele kungekho emthethweni bengena kwele Melika liyaliqansa, osekubangele ukuthi kwesatshelwe ukuthi ngokuya kwesikhathi abavela kwele China yibo abaza kuba baningi kwele Melika kwedlula abakwamanye amazwe. Abe bandla lama Republicans bathi kumele kuxotshwe izigidi zabantu ezingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Lokhu kwagcizelelwa ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump nyakenye, owathi enganqoba uzaxotsha bonke abangena elizweni lemelika ungekho emthethweni lasebephelelwe ngamaphepha ukuthi asebenze ukuthi bahlale kusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Lapho buzabanzima, that talking point into abayikhulumela to their base. I-America inkulu, ama-illegal people abangekho emthethweni abangela amaphepha yibo abangaba lamandla kokuthi bewadipote, kodwa labo futhi kuyamele befike ekhothi beyekulo. Abaningi bayalo, abanye bebadipote, abanye behluleka ukubadipote begcine bewina ekhothi. No, ukuxosha abantu uyabona sibone eHaiti laphana leDominican okwathiwa unxa ukhulu wakho engaseyiwa la lapha abaxotsha khona abantu abaningi. Thina lapha kuzaba nzima kuye ngoba kuzamele yena umkakhe abantu bakhe, yena ukhulu wakho uTrump angithi wavela eGerman. So lokhu kuzaba nzima ukuthi kwenzakale, into nje bayikhulumayo just for their to cater to their base nje kuphela.
Njengoba iningi lalabo abokuza abakhangelela ukuthi bengaba yibo abadiphothwayo beqotshwa yibo abavame ukuvotela ibandla lama-Democrats, manje ubona njani nxa kuyukuthi ama-Republicans bengasebenzisa khona lokhu ukuthi babaqotshe abantu babadiphothe ukuthi akusoze kwenze na ukuthi banqotshwe kukhetho?
Lona lolu daba lukabili, bakhona abantu sibili abangamthandi uTrump, kodwa udaba lolu olwe border sebalweza lwahlangana le immigration nje ukuthi i-foreigner umuntu ongasilokhiwa ongakhulumi isikhiwa kuhle, sebaluhlanganisa kwenzela ukuthi udaba lwakhona even the reasonable white people lapha labo sebe against immigration, sebethi hayi hayi valani border, valani border, ngoba into esihlala ikhulunywa kakhulu and abaningi for that bazamvotela uTrump. On the other hand, ama-Democrat avotayo balama numbers amaningi of black and brown people. Kodwa ama-Democrat angiboni mina, thina ama-immigrant ingxenye singakuvotela against khona lokho, kodwa i-majority of ama-American bona abakuboni kwinto ehluphayo ngoba bona akuba-affect. So angiboni kwinto ezamuva izinto, if anything ngibona kusiba yinto ezafavor Trump ukuthi bazathi hayi usevala lapha ngoba sokulabantu abaningi sekusenziwa izinto ezinye lapha kumiswe. Uyabona ilanguage yakhona eyokudiphotha abantu en masse in the millions, yikho uTrump beba accuse uba bakhuluma ngabo Hitler nxa bekhuluma ngabantu bokuza abantu abavela ibhoda bathi ngama-vermin, bathi dirty poisoning our population and our blood, and yikho befuna ukuthi deport in the millions en masse njengabo Hitler. We transport our Jews to our concentration camp. Angubone kusenzakala on mass.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kwelemelika. Isikhathi esavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Abasakazi bomsakazi weZBC bacunula uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula yathengisa isizwe ngechukela. Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare sethiwa asechitheka ngokugcwala, kobulawayo amadamu abikwa ethole ingcosana yamanzi kungakhathalekile leZulu ebelisina. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.